Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibongeke uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-26 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe lethesa amalunga edale lephalamende icala lokungabambi ngamandla uhulumende ukuthi abandulule imithetho ephathelane lezokhetho.
We've got absolutely no confidence in my MPs, our opposition, whether ngawe Triple C, whether ngawe MDC Alliance, whether ngawani. Akula nto abangayenza.
Izano sezomkhathi zithi izulu lizakuna ngemfanelo lumnyaka, kodwa ingcwethi zokulima zisithi udubo luzakuba intengo yenhlanyelo lemvundiso.
Ngendaba yempi le ese-Ukraine, phakathi kwe-Ukraine no-Russia, intengo ye-fertilizer umhlaba wonke jikelele isikhuphuke kakhulu.
Ibandla le-CCC lisola uhulumende ngokuvimba amagqwetha avela phandle kwelizwe ukuzomela abasemthethwandaba elizweni.
Osokwenzakala tshengisa ukuthi abantu baphethwe kuchapha, kutshengisa njalo ukuthi umthetho usalungiswa ephalamende, kuphinde kutshengise njalo ukuthi umthetho usulungiswa abantu bezanu-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe lethesa amalunga edale lephalamende awamabandla aphikisayo icala lokungabambi ngamandla uhulumende ukuthi abandulule imithetho ephathelane lezokhetho. Sokule minyaka eminingi uhulumende esithi uzaguqula imithetho yezokhetho egoqela ukuphiwa amathuba alingeneyo emsakazweni kahulumende, ukukhetha inhlanganiso entsha ezakwenza umsebenzi oyenziwa yi-ZEC ingasekeli hlangothi, ukuphiwa imvumo yokuvota kwabaphandle kwelizwe besemazweni asebehlala kuwo leminye imithetho eminingi-ningi, kodwa akula osokwenziwe. Sibuze umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, ukuthi ulubona njani lolu daba.
We've got absolutely no confidence in our MPs, our opposition, whether ngawe Triple C, whether ngawe MDC Alliance, whether ngawani. Akula nto abangayenza. Yona nje Triple C akula nto engayenza ngoba bona ngokwabo abala constitution, abala ma structures, abala elected leadership. So bengakwanisa njani ukupusha through ama reforms? They are not organized. So tina, with or without reforms, the EFF is going to participate in these elections.
Lizancintisa yini izigaba zonke zelizwe, njalo lozancintisa ukuba ngumongameli kukhona yini kubandla leni?
Umongameli we-EFF ngu-Innocent Ndibali. U-Innocent Ndibali uza contesta as the presidential candidate we-EFF ngoba ngo-2021 khonapho sahamba ku-Congress yetu okuthiwa i-NPA, and this NPA was in Kai and I was elected and opposed. So I'm the presidential candidate we-EFF Zimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Izanuse zomkhathi zithi izulu lizakuna ngemfanelo lumnyaka, kodwa ingcwethi zokulima zisithi udubo luzakuba yintengo yenhlanyelo lemvundiso. Lezi ngcwethi ziyaxwayisa abalimi ukuthi baqalise ukulungiselela ukulima ngokuphendula amasimu, ukufaka umquba kanye lokuthambisa inkomo abazalima ngazo nxa kulesidingo salokho ukwenzela ukuthi izulu libathole bezilungiselele. Umnumzana Mandla Nkomo oyingcwethi kwezokulima uthi lanxa abacubungula ezomkhathi besithi izulu liza kuna ngesilinganiso esisuthisekayo, okudanisayo ukuthi intengo yomquba ingakhuphuka kakhulu ngenxa yempi ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Asizweni echasisa ukunengi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Nga ngisizwa izolo zikhona indawo ezithole ezimatches 12 millimeters awezulu. Ngamanye amagama singathi hayi liyaseula, kodwa likaseulisisi ukuthi abantu sebengabophi inkaba. Laba bazalima ngenkomo mbe ngenkabi, laso isikhathi sokuthi bebona ukuthi inkabi zabo abazasebenzisa lonyaka ziyathanjiswa. Ngiyangibona abanye bezithambisa ngokuzifaka amajogwe mbe bezidonsisa izileyi njalo njalo, ikakhulu emakhaya, ikakhulu amajongosi kumbe abazawasebenzisa lonyaka. Sisuka ke emasimini wona ngokwawo, kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi abalimi beqala ukuthi baqoqe inhlanyelo lomvundiso kumbe fertilizer, lezinye izinto ezokuncedisa ukulima. Abalima ngamakhuba enkomo, kulungiswa izikeyi lakho konke. Kodwa abalimi benanzelela ukuthi lonyaka i-fertilizer izabe ibiza imali ephezulu kakhulu, ngendaba yempi le ese-Ukraine, phakathi kwe-Ukraine lo-Russia. Intengo ye-fertilizer umhlaba wonke jikelele isikhuphuke kakhulu. Ngakho-ke yikho lingizwa ngixwayisa ukuthi abalomquba mhlawumbe yisona lesi sikhathi othi beqakathekise ukuthi bawungenise umquba emasimini. Nxa sesithi sikhangela laba abalezifuyo, iningi labantu kakhulu abalenkomo, sesingena esikhathini sokuthi inkomo ezimithiyo sezizaqala ukuwawisa amathole. Ngicizelele lokhu kubalimi ukuthi nxa besitsho abakwaziyo, bathi the last two or so months yenkomo emithiyo isikhathi esiqakatheke kakhulu. Siyananzelela ukuthi egangeni lapha kumbe emadlelweni ukudla sokungani sokwehlile. So kufanele ukuthi ungumlimi unanzelele ikakhulu amankomokazi akho ukuthi isimo sawo sinjani. Aloke enonile kumbe ekhanya elungile emzimbeni ukuthi kasoze be lohlupho nxa sokuyisikhathi sokuthi azale. Nxa ubona ngani amankomokazi akho asecaka, kuqakathekileke ukuthi watholele kumbe wenzele lokho esithi ngesiNgisi i-production leak ezazincedisa ukuthi inkomo zingawe kakhulu emzimbeni. Sinanzelele futhi lalezi ebezimunyisa ezilaluke ezimunyisa umnyaka wonke lo esezilamaguqa. Lakho-ke kuqakathekile ukuthi sizincedise ukuthi zingagcini izicuba. So ziyananzelelwa sibili izifuyo. Kube sokusithi laba abalezifuyo ezincane ezifana labombuzi lezimvu, lazo-ke ezinye bezilokhu ezizala kuze kufike kathesi u-August. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi amazinyane esesondela ukuthi siwaphuhlise, sinanzelele ukuthi aqinile azokwenelisa ukuthi nxa sesiwakhipha konina akhule kuhle sesingena esikhathini sezulu. Ngamafitshane ngibona ngani izinto abantu abangazinanzelela simini, isikhathi sokuthenga inhlanyelo, isikhathi somvundiso, lokulungisa amasimu ngokufaka esingathi ngumquba. Ngiyabonga.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, obexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Ibandla le-CCC lisola uhulumende ngokuvimba amagqwetha avela phandle kwelizwe ukuzomela abasemthethwandaba eZimbabwe. Ngomnyaka ka-2004, owayengumkhokheli webandla le-MDCT, umnumzana Morgan Tswangirai, wamelwa ligqwetha lakwele-South Africa, umnumzana George Bizos. Kodwa, ngomnyaka ka-2018 umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa wazama ukudinga ukumelwa ngamagqwetha akwele South Africa kodwa umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi wala kutsho intatheli zindaba ze-263 chat. Kunsukwana isanda kwedlula kube lembiko yokuthi kule mizamo yokuletha igqwetha leMelika umnumzana Robert Amsterdam ukuthi azomela amalunga ebandla le-CCC abalisa awedalele ephalamende umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Moyo kodwa kwehlula. Ekhuluma emhlanganweni wezemithetho ngeviki edluleyo uZiyambi uthe kasoze avumele amagqwetha avela kwamanye amazwe ukuthi azosebenza eZimbabwe ngoba ilizwe livele lilamagqwetha aweneleyo njalo akhaliphileyo okokuthi akudingakali avela kwamanye amazwe. Kodwa uAmsterdam uthi ukuhalelwa kwakhe kutshengisa sobala ukungalandeli umthetho kukahulumende weZimbabwe. Lokhu kugcizelelwe isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Osokwenzakala tshengisa ukuthi abantu baphethwe buchapha, kutshengisa njalo ukuthi umthetho usalungiswe ephalamende, kuphinde utshengise njalo ukuthi umthetho usulungiswa abantu bezanu-PF nxa befuna ukuhluthuna amandla njengalokho vele asebekulungiselela khona. Lokhu ngikutsho ngoba kulilungelo lomuntu wonke owalapha eZimbabwe umbe libandla umbe nomuntu ukuthi abe lamagqwetha avela ngaphandle kwelizwe. Khonokho ukuvala kuhle utshengisa ukuthi into engafunakaliyo ngamehlo avela ngaphandle, amehlo azabona ubuqili bonke obuyabe busenzakala. Into esivalwa la singakhangela ukhetho olwenzakele ngo-2018 siphinde sikhangele imbali esiphuma eMalawi High Court. IMalawi High Court ikhulume ngesiNgisi yathi yona the Zimbabwean Supreme Court judgment, Concord judgment on the 2018 elections will not be used as precedent. Kusitsho ukuthi nxa bona behlala phansi becubungula lezo zindaba zabo khona ngale kabasoke basebenzise isinqumo kumbe ingxenye yesinqumo esaphuma eZimbabwe ukuqatheka kokuvikela udlakela ukuthi lungabi khona. Njalo babona ukuthi kule zinto eziningi eziyabe zifunakala emthethweni ukuthi size zibe khona ukwenzela ukuthi amanye amazwe eyamukele leso sinqumo. Uzananzela futhi ukuthi kwaba le ndaba eyama-V11 eyayivele ikhulunywa ngomthetho osukhulunywa ngamanye amagqwetha angaphandle. Bathi bona nxa ubufakazi buphethwe nguhulumende kumele uhulumende abuveze lobo bufakazi. Umthetho weZimbabwe uthi ukuthi election material igcinwa yiZEC, kwakumele yona iZEC ibe yiyo enika ubufakazi ku gqwetha elibizwa uThabani Mpofu, igqwetha lalimele umnumzana uNelson Chamisa. So lokho esesikubona bekwenza ukuvala amagqwetha angaphandle yikuzama ukuthi ubuqili babo bungabonakali, ukuthi nxa sekulesinqumo kuyokuthiwa hayi isinqumo seZimbabwe sivele kumthethwandaba, thina sivele sibone ukuthi abantu nxa bethonisiswa izindaba zabo kungaba lo mantshi omangiqiniso umantshi lo usekhitshwa emsebenzini. Lokhu sesikubona endabeni ezabe ziqondane labantu abasekela ibandla le-CCC ngakhayela umnumzana uJob Sikhala labanye abenyathime bonke bengu-16 sekungabantu asebebotshwe amalanga amaningi. Lowana uMoblessing owabulawayo indaba yakhe ayisacubungulwa, vele siyakhohlakala. Into esikhona abasengayo laba abantu bezanu-PF yikuzisa uJob Sikhala lemuli yakhe lalaba ababe abahlala enyathime ubuhlungu ukwenzela ukuthi indaba yena leyo ukubulawa kwaMoblessing ingazwakali.
Lo-ke umnumzana Swithan Chirowodza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi eleZim Live lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usesule uhambo lwakhe lokuya kwele Cuba esithi ngoba umkhathi kawuvumi. Kodwa inzwabethi zibiwa zitshele iphephandaba leli ukuthi isizathu esiyiso ngesokuthi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kezwa kuhle. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukwakhiwa kwesibhedlela seLupane Provincial Hospital sekusibanga esikude. Leli phephandaba lithi isibhedlela lesi sizaqiqetsha abadokotela ukuthi bafundele umsebenzi njalo baye ezibhedlela ezijeneyo zelizwe. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanbonani, sanbonani Studio 7. Yebo, hayi, ngiyaziphikela Studio 7. NgiyimuLuis Kutuza. Akuna nto embi, konke kulungile. Okukhona nje ukuthi yiko khona okubuya luya lubakithi obusehlulayo. Bangibheka nje vele ngidekile emakhanda ngoba abanye abantu bathi bona hayi buso kawuye abantwaneni, abanye abathi no buso kufanele ukuthi kubonakale ukuthi kuhanja njani kuqunywe, kodwa kukhangeleke ukuthi mina umbuso ofanele uthole ngumuntu olungileyo, umuntu oleqiniso ukuthi uzakhokhela iZimbabwe ngendlela ekahle, ongaso menemene, ongaso khrupu. We can just try ukukhuluma nalaba, sikhulume nalaba, sikhulume nalaba ukuthi ubani. So into engikhangeleka ngayo yikuthi we have to look at ourselves ukuthi singathwalwa ibhasikiti embi ebolileyo, regardless ukuthi umuntu uzathini. Kodwa mina ngithi cela ukuthi uNkulunkulu esikhangele, asibusise, sibe ngabantu abakahle. Into nje engikhathazayo inye ukuthi thina sesi-tribalism, sesine-tribalism too much okwedlula ukuthi amazwe amaningi ase-confused ngeZimbabwe. IZimbabwe is more confused. Abantu thina sinje sesilobandlululo olubuhlungu kakhulu oluthi lona umuntu uma umkhangele ethi izane uthi lishona, umuntu uma imthwakazi hayi vele imthwakazi yiyo leti bangamaNdebele, uthi ma usithi uyakhangela abanye bathi bona no, thina sifuna ukusebenzisa umfana omncane ngabe bese siyaqeda lapho siqhuma ilizwe. Hayi bantu, ayiso ndlela kubusa le. Ilizwe libuswa ngendlela eyodwa. Let's pray uNkulunkulu asincedise sibone ukuthi kuzahamba njani. Umusa Nkosi uJesu kuhlale kulungile. Siyabonga, bye-bye.
Ake ngicele yami ibali la emoyeni basakazi bami abahle. Hawu, ngicele yami ibali kulezi insuku sengiyathumele kayibalwa, ngithumele kayibalwa. Hayi ngilisoli, ngiyakwathi liyandelwa njalo senza kube kude kakhulu. Hayi ngifuna ukufaka nje umbiko omncane. Ngicothe abantu abananzelela ukuthi vele isikhathi esesikiso siyingozi sibi. Kabayekele kube bekhulumana ngamabizo, beyekele kube bethukana, kabakhulume nje bebekekile ngoba sisesigabeni esibi sebantwini abayizigebenga, abantu bezanu ngamazigebenga, zigebenga, zigebenga. Abanye bazawuke becatsha bengananzeleli, besenziwa lokhu nalokhu, izanu ibambe ngamazinyo into zonke asayimela ngule. Njengalezi uJoseph Jumo Believe Gawule omalaka inkomo ukuthi bayikhomenta njani izanu, bathi izanu number one uhulumende wezanu PF okamnangakho wenza izimangaliso ubuhle emhlabeni ngoba bona bayazuza izimali. Omalaka inkomo bayazuza amapulazi inkalakatha khona le, yiwo abafelayo asebefuna ukuthi sisapote wona. Kangime lapha angabi muda, awu ngicele kibalwe bantu, cele kibalwe, cele kibalwe phambili ngokuvotela i-CCC bantu, phambili ngokuvotela i-CCC. Ngisapota i-CCC mina. Amen.
Livuka njani, livuka njani ku-Studio 7. Hayi thina siyavuka, siyabonga abasibalela izindaba ezinhle, abasitshela ngendaba ezimnandi ku-Studio 7, zingancindezeli muntu, zingakhethi uhlangothi. Bengicela ukubingelela abasibalela izindaba, ngithi linjani lonke. Ngibe sengibingelela umama wami unamemori elufane eshabula laphana, ngithi kunjani ntombi yakonyathi. Hayi thina sizithilele, mbingelela umazisa esenta laphana, ngithi kunjani mdala wami mazisa. Hayi siyaphila, mbingelela abasetsholotsho bonke abakumathudula, bonke abakumazisa, ngithi linjani lonke. Lo okhulumayo ngumzingaye Dube wakumathudula kwele tsholotsho, ngikhuluma ngisemawuni kwele Kutswana, ngithi asihambeni siyevota, asihambeni siyevota bantu benkosi, asihambeni siyevota siyefaka kwabhana lapho esikwazi khona, sikhe sithi kwabhana. Ngiyabonga.
Amachono Studio 7, amachono. Right, nasiraiti, nasiraiti. Umnangagwa akula lutho esalubonayo olwenzayo since engena embusweni. Lezi ndaba zabo gawule lezi ukuthi ugawule webesithi uhulumende uyenza into eright, uyenza into eright engaboni labantu. Ah, that is siyamangala. Kanti yena vele ugawule ngowesindebeleni kumbe ngumNigerian. Ah, gana phela thina vele asikwazi iqiniso ukuthi vele yena ukuthatha ngapi khonoko ekukhulumayo ongaboni labantu abaseZimbabwe. Studio 7 zisifikisele umbiko lo undoda lo ugawule ukuthi ah lo aso amathebelelenti lo asila umuntu wesindebele onjengalowo thi.
Eh siyabonga Studio 7 njani. Hayi sicela abantu abasibe bazokhayela ngezikolo beqale hey uDuvile primary school ama teacher afundise abantwana abatshona bedlala ama teacher kona kuya ngo 10 esikolo. Hayi inxa ikhuluma nisizwa sibili indaba lezo ukuthi ama laba bekhobaza bayezokhayela into zezikolo. Hayi ababuye sibili uDuvile primary school. Hayi abantwana sithwele nzima siyabhatala ischool fees abantwana bafundiswa ngitsho bantu Studio 7. Cala sincede sibili bona abakhayela ngezikolo bebe uDuvile bezokhangela ama teacher kona ama teacher ama teacher tshona ngeke esedorobheni cha abantwana bevoto. Hayi siyabonga sibili uhlelo lezinqa zingenzakala sithwele nzima uDuvile primary school.
Amantshono Studio 7 lapha mfuna ukukhuluma no Chris Gande nxa ekhuluma ngabo gawule uthi zingcitshi zombusazwe bacungula ezombusazwe othandeko sindi zingcitshi bacungula ezombusazwe uJoseph Chuma.
Sanibonani, sanibonani lonke kuStudio 7 bantu bakithi abahle ngalibingelela lonke. Hayi inkulumo siyazizwa mpela but eqinisweni eZimbabwe lapha sokudingeka kutshintshe umhlobo womuntu wokubusa loba kungaba kuzanu loba kungaba kusisisi. Amadoda la ayimpumalanga ayihluleka isiphiwo awasiphiwanga so anikeze umhlobo uphathe loba kungaba kuzani loba kungaba ku but nxa kuyena lona umhlobo akuyafana akula muntu ongatshintsha umqondo wamashona ngendlela abacabanga ngakhona ngoba amashona kubusa umdali same kubusa umnangagwa same chamisa same because uzalwa abantu ade bekuzana akula different ngitsho naba abantu lizokhuluma kabi ngozaphu likhulume kabi ngomqondisi ayi nangazi bantu bezimbabwe ukuthi amandebele kumbe vele nabantu abanjani hayi umuntu ngali understand into ngakhuluma kufanele ukukhuluma kabi ngengane yakho ingcomo yakho makhelwane kwake kwenzakala khona kutele kuyimbedi mahlane amapholisa even kusinida ayetshaya abantu amapholisa akontrolwa yi-government lephetheyo hhayi ukuthi amapholisa uzokwenzani ethwenyiwe uzokwenzani utshona umgceki ukuthi ugqoke ijambo etshekileyo a ufana lokuzihlekisa ngezwe lakho wena even lakhona e-South Africa amapholisa labo nampoduthula benzani nampoza mazama manje basibulalele umfana bona abafana ukuthi avavule abangu-6 endaweni zakubolo kuzeni la nenhleni andiyabo so i-government yaluthethe kwaleso sikhathi enika bathi kula mandla ukuthi bawasebenzise kanye hhayi bona ya hhayi ngiyabonga lanaakho.
Lawke bekungamazwi enu Lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo emide ibe mfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke njalo lingathuki. Siyacela, siyabonga njalo.
Zaguru ramuno tipa
Tino tenda
Uwa doze Tino tenda Viu ishuna
yatukuza unibaza kune ramunuti pangu vazuzi
tinotenda
vamuku usikazundu maliugauka unimangwana Kandi miri blessing Zulu Baba Wande Baba Choto Tete Marvelous Mike Wove Arthur Goriwa Thomas Silvasi Murai Jena Lloyd Amoyo Mangujwa Chingre Madungo Kowero Rutendo Mawere Godfrey Mutimba Mike Okariati Kirimu Zamiri Tandekile Mshanga Uganai Musengi Matiti Amdadibwa Chris Dube, Chris Gandhi, Tunga Mili Ngomo, Black Sage Jeremiah, Sasbanda, Tuso Kumalo, Anasiti Antofu, Londolozi Ntofu. Neva Katisia, Tinokurangari Rai, Ibasa Kuru, Ramakasia, Basa Ramaita, Ibaba Banga, Safari Njema, Sandra Nyaira.
Siyabonga ingoma ethi yona Studio 7 ehlatshelwa ngumoyo weZimbabwe ohlabela iSouth Africa isigqibela ngehlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu lingaye ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.